eqinisweni umumo omubi esikhangelele ukuthi kuzaba zindlala ngenxa yokuswelakala kwezulu lokuthisa okukhulu. Sikhangelele ukuthi izulu iqalise ukuna ngo-October, kuthi naso sifika lesi sikhathi abantu sebeqalise ukudobhadobha emasimini besila lapha lalaphana, kunye lenkomo seziqalile ukusila ngoba zisile okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Amadamu kawasela amanzi, komile qha indawo yonke nje, indlala ibhakile.
Isikhathi lesi kweminye iminyaka kuyaba kunjani okokuthi abantu basebedobha yini okunye okufana lamathanga lokunye okunjalo?
Ye, ngalesi sikhathi vele idlala iyabe ingasabalwa emakhaya ngoba abantu basebedobha amakhomane, sebeqalisa ukuchinisa umumbu, sebedobha endumba emakhaya emasimini lapha, izitshebo bezuzulude, impida endumba, konke nje okuthi yeneyo. Kodwa kathesi komile qha, kwezinye indawo abaphumanga ngitsho lokuphuma ukuthi befake umfolo, lalapho abaphuma khona sokuthile qhu, so akusela themba, akuselani. January akwandanga ukuthi nxa izulu line ngendlela efaneleyo abantu bebelamba, so kunzima kakhulu. Sikhangele lowo mumo, sikhangele futhi lokuthi abantu kabenelisi ukuthi bayethenga leyo mpuphu efunakalayo. Nxa i-10 kg ezitolo ithengwa ngentengo efika $100, kunzima ukuthi abantu bakwenelise khonokho. Umumbu e-DNB kabenelisi ukuthi bonke bawuthole ngendlela efaneleyo. Lalaba abadala bathi abaholiswayo nxa eyaphiwa i-50 kg ngenyanga, mhlawumbe umuntu elemuli efika abantu abangu-8, konke kakweneli lokho.
Manje baphila njani abantu ngalesi sikhathi?
Kunzima ukuthi utsho ukuthi abantu baphila njani ngoba eqinisweni abantu babulazi indlala. Baphila khonokho ukuthi nje umuntu kahle aphele kanye. Esingakutsho ukuthi abenelisi ama-decent meals, abantu bangahlala amalanga amathathu bengazi ukuthi badleni. Kunzima kuze kuthi labo ke abalabantwana abangaphandle kwamazwe, kubo Botswana, South Africa, laphetheya, yiwo mhlawumbe abaphosa basinde ngoba bayenelisa ukuthi abantu babo bebaphathisele.